siyabonga Sandra Lochonga lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 7 ngoNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uthi labo abathola incwadi zokusebenza ebehlala kusemthethweni lapha eSouth Africa ngathiwa ama-special permits athiwa eminyakeni emine edlulileyo. Esekuvunyelwene ukuthi lawo mapermit kumele ngolwasemzini arenewe.
Uhulumende wakwele South Africa useze waphuma lesinqumo sokuvuselela amaphepha okusebenza lokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni.
Ngithe ngalusemapholiseni, ngiqale khona emapholiseni ngingayi eplazini. Ngabatshela ngathi labona amapholisi. Step one, ngithe ngizolitshela bangiphi case number.
Abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF abathumba iplazi likamongameli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa bathi kabasoze basuke. Iningi lokho limangaliswe impiko ethi abantwana abangamantombazana abahlala enkambeni yeChingwizi Camp bengabe bezithwele ngenxa yangxabangxoza ekulinkamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo mthakazo.
Uhulumende wakwele South Africa uthi uzaqhubeka ngokupha amaphepha okusebenza lokuhlala kulelo lizwe kwezizalwane zeZimbabwe. Itale le-cabinet lalelo lizwe lethulela umbiko namuhla. Lokho kulandela imihlangano enziwe nguhulumende wakwele South Africa lomphathintambo wobona ngokwenzakala elizweni leZimbabwe umnumzana Kembo Mohati ngeviki edluleyo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sithabe kakhulu ukuthi namuhla uhulumende weSouth Africa usesilalela isikhalazo sethu sethile ukuthi labo abathola incwadi zokusebenza ebehlala kusemthethweni lapha eSouth Africa ngathiwa ama-special permits athiwa eminyakeni emine edlulileyo esekuvunyelwene ukuthi lawo ma-permit kumele ngolwasemzini arenewe. So lokho siyakuthabela kakhulu, yikho sithanda ukuthi sibonge bonke labo abasincedisile sihlangane labo, ominista yena ngwakhe uMalusi Gigaba, uminista waseZimbabwe uKembo Mohati, ibandla elibusayo le-African National Congress, labangane mbalo South African Communist Party, labo COSATU, labo bonke kade bencedise enkulumeni lezo ukwenzela ukuthi lokho akade sikucela uhulumeni weSouth Africa kuphumelele. Ngoba siyananzele sithi izizalwane eziningi ezilapha izizalwane ezize ukuthi zizodinga umsebenzi ezifuna ukusebenza zikhangele imuli yabo emakhaya.
Sasi sizwa ukubana udaba obelukhathaza ludaba lokubana nxa selifuna ukuthi lilungise njalo amaphepha la kuyamele libuyele eZimbabwe. Sekuthiweni ngakhono?
Lathi sasicabanga njalo ngemva kwama-election eSouth Africa uminister nalo omutsha uMalusi Gigaba wakhipha lokho okuthiwa ngama-immigration laws. Sakubala kusitsho ukuthi kumele lathi mhlawumbe sifiyele ekhaya, kodwa sithe sesikhuluma labo kakhulu labe parliament parliamentary portfolio committee Home Affairs eCape Town bathi kithi hayi lokhani okwenzeka eminyakeni emine eyadlulayo kwenziwa yi-cabinet, kakuzange kwenziwe ngalo iparlament ukuthi mbe parliamentary act, yikho kakungena emthethweni le emitsha immigration. Lokho isinqumo sizathathwa i-cabinet ukuthi benzani, whether i-cabinet iyavuma ukuthi ama-permit la izincwadi lezo zibuye zingezelelwe kumbe zingangezelelwe. Yikho-ke sasesikubona-ke kufanele ukuthi ngcono siye kuye yena umphathintambo wezangaphaka lapha eSouth Africa lalaba asebenza labo, siye ebandleni elibusayo labangane babo.
Umnumzana Ngabutho Nicholas Mapena, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwele South Africa.
Ingxabangxoza iqhubekele phambili lamuhla enkambeni yeChingwizi lapho okuqhamuke udlakela ngolwesihlanu kwatshiswa imota ezimbili. Izolo amapholisa abikwa ebambe ngamandla izakhamizi ukuthi zitshise amatende lapho ebezihlala khona kusukela ekuqaleni komnyaka kulandela ingozi eyaziwelayo yokudabuka kwedamu leDohwe Mkhosi. Amapholisa abophe abantu abangamakhulu phose amathathu ngempela viki kwakhululwa iningi labo ngemva kokubhaxabulwa esitokisini. Abasele esitokisini ngabangamachumi amabili lesithoba mnemune abagoqela owesifazana olosane olumunyayo. Abantu laba bamiswe emthethwandaba kodwa umanje waludlulisela phambili lolu daba. Lamhla amapholisa abikwa ibambe ngamandla ukuthi abantu basuke eChingwizi. UChris Kande Studio 7 uxoxe lomunye walaba bantu, umnumzana Milton Shumba, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abana ndawo lapha abangathola khona ulwazi, like lack of information, abana khona ukuthi bebekwazi ukuthi mina ngiyenze nje so ngingazithwala kumbe ngiyenze so ngaba lomkhuhlane oyenzakalayo kuye uyabe bona ingane kumbe singathola imali yesinkwa kuphela singadlalisilale sisuthe kumbe singathola isepaye ukugeza yikho khonokho engakwazi ukuthi uyazilimaza yena ngokwakhe.
Ngasikhangela khophana okwenzakala eChingwizi lelizwe lonke jikelele. Nxa kulohlupho lokuswelakala kwemali lokudla, abesifazana bona baphatheka ngendlela ayifanayo labesilisa yini?
Mboni ngani abesilisa bangani balendlela yokunakekela engcono? Ngoba ungathola ukuthi umntwana wenkazana, angithi for example, ungathola umsebenzi yokusebenza ezindlini, uyatholana labantu abangafuni ukuthi bethathe advantage kumbe engathandana lo muntu lowana abesesizithwala. Umfana ngeke azithwala, and umntwana engazithwala oyinkazana yikuphuma ukuya esikolo. Yeye ulo mthetho wokuthi umntwana kumele abe lokhu efunda ebuyele esikolo njengoba ezithwele engabeletha phendule futhi esikolo. But uyathola ukuthi futhi kulokuhlekana okukhona nezinto ezinjalo, so umntwana oyinkazana vele impilo yakhe ihliphele khonapho, and ingaphela khonapho futhi uyabe sefuna imali yokuthi abethenga amanapukini, into yokudla yomntwana, la ukuzinakekela, sebuyela futhi lapho aqalise khona.
Lalapha eMelika, unkosikazi Michelle Obama lo nkosikazi Laura Bush besithi bakhuthaza amazwe ase-Afrika ukuthi afundise abantwana abangamankazana.
Lapha eZimbabwe ngakhangela ama-postal for example, umntwana oyinkazana ngafunda ngakwanisa ukubhala ibizo lakhe, ngakwanisa ukubala imali sokuwrite sehlaliswa phansi, and indaba ye-fosterage leyo ukuthi babhujelwe and abantwana sebebuya sebezohlala khonapha, bengahlala khonapha imali yokubahambisa esikolo it's a burden on abazali abasebebethelwe abantwana bona labo. So kwezinye isikhathi umntwana oyinkazana uyahlaliswa phansi afundise izinto imisebenzi yezandla ukuthi abezinakekele njani nokuthi hayi uzagcina njani indoda yakhe engathathwa. But indaba yona leyo incane, iningi kakhulu endaweni lapha esingathi apostolic sect kuphela, otherwise lapha eZimbabwe umntwana wonke oyinkazana has access to education.
Lo ngonkosazana Janet Bila olwela ilungelo labesifazana obekhuluma ecingweni eseHarare. Lolu ayisilo udaba esithe sizalwethulela lona. Lolu lulandela ukuthi abantu abangamachumi amabili lasitshiyagalolunye ababotshwa enkambeni yeChingwizi eMaswingo lamuhla bamiswe phambi komthethwandaba kamanje besetheswa icala lodlakela oluqhamuke kulinkamba ngeviki edluleyo. Kuqhamuke udlakela kulinkamba ngeviki edluleyo ngemva kokuba abantu laba bale ukusuka kulinkamba belwisana lamapholisa kwatshiswa imota zamapholisa ezimbili. Ababotshiwe laba bagoqela ikhehla eleminyaka engamachumi ayisitshiyangalombili losane. Amagqwetha laba bantu atshele umantshi ukuthi abanye babo sebelamalanga bengathathanga amaphilisi okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lengculaza ama-ARV. Umantshi ukhangelelwe ukupha isinqumo kusasa ukuthi bakhululwe kumbe hatshi. Ukusenjalo iningi lilokhu limangaliswe yimbiko esanda ukwethulwa inhlanganiso elwela amalungelo ababalise e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ekhomba ukuthi abantwana abangamantombazana abahlala enkambeni yeChingwizi camp bengabe bezithwele ngenxa yenqabangxoza ekulezi nkamba egoqela indlala lokuswelakala kwendawo eneleyo eyokuhlala lokulala. Amantombazana la abikwa ile minyaka ephakathi kwechumi lechumi lambili. Iningi labo selaphuma ezikolo lidinga ezinye indlela zokuziphilisa. Kubikwa kungasela bantu kulenkamba lapho imuli inye ngayinye isebenzisa itende elilodwa kuphela osokubangela ukuthi abantwana bechone bebhodabhoda ngoba bengelandawo zokuhlala. Imikhuhlane yengulamakhwa ibikwa ibhahile kulindawo lapho okwahlaliswa khona abantu abadilizelwa izindlu lizulu lesikhukhula ngomnyaka odluleyo eduzane ledamu letokwe mkosi. Abantu laba belokhu belwisana njalo bephikisana lohulumende ngalolu daba. Yilo lolo daba esilithulele lona silo Janet Bila. Okwakathesi ke sesilethulela udaba lapho esiqoqa khona lo mnumzana Shumba ngokwenzakala kulinkamba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Iqula labameli bedale leParliament le Senate kwele Australia elifike eZimbabwe ngomvolobe likobulawayo namhla lapho elihlangane khona lo mayor waleli dolobho umnumzana Martin Moyo lezinye iziphathamandla zikamunicipala. Iqula leli belikhokhelwa ngumeli weAustralia eHarare umnumzana Matthew Nuhas. Eli Australia lincedisa iCouncil yakobulawayo ngenhlelo ezijiyeneyo ezigoqela olokuhlanza amanzi kanye lokulahla ingcekeza esuka ezambuzi ngendlela eqondileyo. Leli qula lihlangane labezombusazwe abajiyeneyo eHarare kanye labenhlanganiso ezizimeleyo kumalanga edluleyo lisizwa impono yabo ngomumo wezenotho ezombusazwe kanye lezentuthuko. Umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ubhotele qula leli elitshengisa zonke inhlelo ezincediswa nguhulumende weAustralia. Umoyo uchasisa okuningi.
Leli hlahla sibilisavakathelwa liqula le-Australia ebelilama-members of parliament lama-senators bebona ukuthi kuyini kwakusenziwa zimali lezo abesinika zona njengoncedo. Ke sisebenza le-AusAid isenzela uyabona ukuthi phakathi kwesikhathi laphana silobunzima obukhulu amakhiwa esengena ezindlini babuya basinika inathingeni uncedo. Ayengama-program ayevele ejonge ukugezisa idorobho of isuwa. One thing aya ephumula iphumula was thinking, but if you go there today, iphumula lokithi elihlanzekileyo kungenxa yoncedo abasinika lona. Njalo sile call center yithi sodwa khonapha eZimbabwe idolobho elile call center. Bathe sebesilenxa bathengisa i-call center lokuthi isebenza njani. We are very happy about it. Labo yinto ebathokozisileyo ukuthi bebone ukuthi imali zabo zisetshenziswa kahle. Sesisuka lapho sasesiya kumagwegwe pond sayabatshengisa njalo isuwa ekhithwa naturally.
Siyazi zikhona ezinye inhlelo elifisa ukuthi liziqhube njalo ezisilelayo kwamanje ngenxa yodubo lokuswelakala kwemali. Bathembisile yini ukuthi bazaqhubeka belipha uncedo kumbe bazaliphathisa ukufeza inhlelo lesi?
Kungene uhulumende omutsha kube le change of government Australia. So uhulumende lo okhona suke waquma usizo olunikwa ama foreign countries. So imali yokwenza amanye ama program ayisekho. Lo dubo lwesuwa egeleza isuka enkulumane lenketha ngomfula uphekiwe isiya kukamidem. Nayo yona lana kwakuyi project esasangene ukuthi la imali uAusAid through iWell Division leDabani Trust. Kodwa ngenxa yokwenza leyo khona ngale elasikene Australia the prospect yokuthi singathola leyo mali. So ukubuya kwabo kuba lithuba elihle lokuthi bezibonele ukuthi la nqaba sikhuluma khona ngale. Engcanye labo abayabe bengathi balenhliziyo ezikhulu. Singa nga dina sezingathi yatamba dina singenihliziyo zabo bekhululeke esinike dina singeni uncedo njengabo. So ngibona ngathi kade kungathi kusani kusa fact finding visit.
Umnumzana Martin Moyo ngumeya wedolobho la kobulawayo sixoxela ekhona le kontutu ziyathunqa.
Abacatshangelwa ukuba ngabasekeli bebandla lezanu PF abathumbe ipulazi lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ngeviki edluleyo belokhu bekhona lamuhla lanxa babethembise ukusuka izolo. Ixula leli elikhokhelwa ngabo umnumzana Tariro Makovanyika lo Mark Mokotami babikwa sebeqalisile ukwabela abanye babo ingxenye zaleli pulazi elisenyamandlovu. Umagovanyika lo Mukotami babikwa bengene njalo kwelinye ipulazi likamunicipala elokugcina inyamazana zendle elithiwa Nature Preserve ngenyanga edluleyo. Istudio 7 ihlulekile ukukhuluma lababili laba ngoba incingo zabo bezingangeni. Kodwa umnumzana Dabengwa utshele Istudio 7 ukuthi uke wayafika kuleli pulazi lamuhla wathola abathumbe ipulazi lakhe begamula izihlahla mahlayana njalo besithi kabasoze besuke.
I suppose bafulfila i-message yabo. Anti wayiboni inansing message from ZANU PF yaphuma ku-WhatsApp. U-item number 7, paragraph number 7 wakhona uthi we have reclaimed Matebele land.
Kodwa phela iplazi leli lalithenga.
Ngisho njalo they are fulfilling that reclaiming.
Manje selithethe nyathelo bani njengoba belike layafika khona.
Thina singabantu bokuza. IZimbabwe ngeyabo.
Kusichone lokho.
That is a clear message and they are doing exactly that. 90% of those people abangkhona ngale abangenileyo, 90% of them don't come from Matebele land.
Manje liluthethe yini udaba lolu lwaluse emapoliseni?
Lithethe ngaluse emapoliseni. Ngiqale khona emapoliseni ngingaya eplazini. Ngabatshela ngathi labona amapolice. Step 1, ntengi zolitjela, bangiphi case number, RBB 1939234. That's the case number. Ngathi sengiyireporta ke, although my foreman came and reported it, and it doesn't seem to have been recorded in your station. I want it recorded this time. And ngenxa yobana lamkhohlisa umanager wami ngoba yini elabuyayo nge-weekend after I'd spoken to those people baphume eplazini the first time last week. Lamtshela ukuthi hayi kanti uhluphelana umdala uhambo siyatshela yini izinto lezi. Ungatsheli thina umsebenzi wethu iwona law to act on things like this. Bathi bemtshelile. Excuse me. Awuyithathe indaba. They will phone again. Hello.
Yabo.
Basebe sithi bona, bona abayitholanga leyo report. Ngathi la izolo nithe ngihamba ngise Bite Bridge.
Hello.
Ekuseni. Ngachiya ngithe mina azolitshela ukuthi uma indaba le ilehlula lingake lili liyithathe forward, then let me see exactly what else I can do to protect my farm.
Lo ngumnumzana Dumiso Dabengwa, umkhokheli webandla lezaphu, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.voaindebele.com. studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala enkambeni yeChingwezi lapho okuqhamuke udlakela ngeviki edluleyo. Sikhangela ikakhulu indubo ezibhekane labomama abahlala kulindawo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Udaba luka Oscar Pistorius omgijimi wakwele South Africa owetheswa icala lokudubula intombi yakhe uRiver Steenkamp luqhubeke phambili lamhla abatshutshisi begqiba ubufakazi besithi uPistorius wabulala uSteenkamp mahlayana ejongile ukumbulala. Lolu daba luzaqhubeka kusasa.
Inhlanganiso yeHamas leziphathamandla zakwele Israel namhla baqhubeke ngenkulumo zokuzama ukuletha ukuthula kwele Palestine esigabeni iseGaza Strip.
Umhlangano omkhulu owe-US Africa Leaders Summit ugqitshwe izolo eWashington DC. Inkokheli yezwekazi le-Africa isithi izazimisela ukuthuthukisa abasakhulayo ukunqoba indlala lomkhuhlane we-Ebola kanye lokwenza kube lokukhululeka kukazulu. Umgcini sihlalo womhlangano lo obemele inkokheli ye-Africa uMongameli Mohamed Ould Abdel Aziz weMauritania wethule izinqumo lezi wagcizelela ngokuthi inkokheli ye-Africa izimisele lokuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe abo okwenzela ukuthuthukisa umnotho. U-Abdel Aziz uthe buyabukeka ukuthi elemelika lidinge imali efika amabhiliyoni angamashumi amathathu lesikhombisa i-$37 billion ngesikhathi esifitshane somhlangano lo eyokuncedisa ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika.
Uphinde wathi inkokheli ye-Afrika ivumelane ukuthi kumele uhlelo lokudingela uzulu umlilo kagetsi olwe-Power Africa luqhubekele phambili kanye lohlelo lokuthengiselana le Melika ngaphansi komthetho we-African Growth and Opportunity Act. Inkokheli le efika amashumi amane lasikhombisa 47 ithethe lesinqumo sokuthi kumele kuncediswe njalo abasakhulayo abafuna ukuvula amabhizimusi. Abasakhulayo laba bagoqela labo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Kulizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu kulolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba siqhume ingcwethi ezicubungula ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sifanda kanye loMnumzana Morris Ngwenya okubandla leZanu PF njalo la ehlaziya ezombusazwe.
Ye ngingazi ukuthi amanye amazwe azawuqalisisa na ukupha amandla kwabasakhulayo, kodwa ilizwe leZimbabwe lokho vele sifuna ukuqalisa ukupha amandla kwabasakhulayo esingathi empowerment kwezomnotho kanye-ke nakwezemfundo. Ngakho-ke ngingazi amanye amazwe ubana azawugcwalisisa yini, kodwa kulizwe leZimbabwe lokho kuvele sokungani sebelandela iZimbabwe.
Ye baba Sibanda, ubona njani udaba lo?
Ngibona ngani mina kungumqondo omhle kakhulu ukuthi kuzanywe ukuthi kuphumeleliswe njalo kuncediswe abakhulayo ukuthi baqalise ukusebenzela amazwe e-Africa besenza njalo ngezomnotho, ngoba kathi kwezomnotho yikho lapho kulwisana khona kakhulu emphakathini waphansi lapha emhlabeni. Kodwa nxa sikhangela indlela amazwe ase-Africa akhiwe ngayo lokuthi izinto ezifana lokuthula, lokuhlalisekana, lokungabi lezimpi kwenziwa kanjani, ngibone ngani kuza kubazima kakhulu ukuthi izwekazi le-Afrika ligcwalise lezi zithembiso. Kanye-ke leZimbabwe ngibone ngani isesekhathana kakhulu, ngoba phela eZimbabwe enye into yenziwayo ukuthi abantu bangalwisi uhulumente kangako, umuntu upresident umgaqhubekele esephambili ngokubusa labantu abauhlangothi lwakhe. Yikho lokuthi phela abantu bafanele benziwe babe ngabayanga, abantu banganotha kakhulu bahlupha iyo indlela abantu abakhangelwa ngayo leyi ngabantu babusayo.
Ye, ngambe kunjalo ngwenye.
Ye, umnumza umdaweni lapha kasiphi ukufakaza lokho akujoyi kakhulu nxa sikhangela ke elizinto eZimbabwe ukuthi kanti uthathaphi ukuthi abantu kumele babe ngabayanga khona kusobala umqondo kahulumende kanye le nhlelo zakhe ze-empowerment lezi ezi-indigenization ngezokupha amandla awasakhula ngenza ukuthi wanode kambe lokho akujoyo uthathaphi kungela bufakazi.
Yes, Banda, nankumbuzo.
Ubufakazi busegcekeni phela sikhangele ukuthi indlela esifana lazeni ezithiwayo ukuthi kuthuthukiswa abantu kule empowerment, indigenization zikhulunywa kakhulu phela abantu nxa bekuma-summit njengalokho okwenziweyo Washington manje. Njalo futhi zibuye zikhulunywe kakhulu emazweni athize ngesikhathi kulokhu khetho. Sesidlulile ekhethweni laphana kancane. Sesiqala njalo ukuthi hayi kuthi sofanele sibize i-foreign direct investment, sofanele sikhulumisane labo World Bank and so forth. Akunsuku ngaka umgabe lwisa kabuhlungu esithi yena no indigenization qhakatheke kakhulu kodwa ngithi i-IMF siphendukele eZimbabwe isile monitoring office and i-IMF iqhakathekisa khona ukuthi phela umnotho uphiwe kwabaphuma ngaphandle ngoba yasabela umnotho kakhulu balethe ukukhangela ukuthi bangaletha omunye umnotho. Glasses khangela ngeqiniso ngeqiniso kuzima kakhulu ukuthi amazwe asakhiwa kumba sazakha anjengalawa seAfrika athola ukuthi athuthukisa abantu bawo ngoba khonokho kuthwalisa nzima abaphathi indaba.
Yes, buye njalo ke bakhulumile ke kumbe ngithi inkokheli le ikhulumile ngokuthi kumele kuphela kusetshenzwe ndawonye eAfrika khona ngapho nxa sokhangelwa kakhulu ukuthengiselana impahla etshiyeneyo. Kambe ubonazani baza kuhambisa njani khonokho ngwenye?
Lokho akusoze kuhambe kakuhle ngenxa yokuthi singakhangele emazweni eAfrika lapha. I-America yiyo ekhokhelayo ekuthini ifuna abantu bangabambani vele othwa yi-divide and rule lana yiyo umqondo abawusebenzisayo. Yibo esibona besipha amandla kubahlamuki abanjengabo Boko Haram nabanye abe-Libya nabe esibabonayo baphiwa amandla i-America kodwa nxa sebekhuluma kuma-summit bathi abantu kumele bamanyane bona kuyibo abavele behlanyela ukungazwani. Ukumanyana yiye kuqakathekile ngabe kwenzakala kodwa esikubona isitha esikhulu esokuthi singamanyana e-Africa lapha yiyo e-America kanye-ke namanye amazwe ayintshonalayo.
Kambe kunjalo Sibanda?
Ya, ngibona ngani lapho kunjalo ukuthi phela intuthuko yangapha emazweni aphesheya igcinwa kahle ukuthi kungabe lamanye amazwe athuthukayo. Ngakho nxa sikhangela ukuthi ukubambana kungenza ukuthi amazwe kaza-Africa lakubo-Asia kubo-third world athuthuke abe sekwanisa ukuthi ngesikhiwa compete lamazwe la ngapha. Ngibona ngani khonokho kwenza ukuthi amazwe asethuthukile kakhulu azama ukuthi kungabe lokubambana okukhulu. Kuza kuba nzima kodwa hayi lezi nkulumo ezitholakalayo phela nxa abantu bekuma-summit kodwa hayi ngiyeke ngithi mina hayi sokufanele siqale ukuhlabela sithi hayi namhla impendulo yenkinga ezise-Africa sitholakele.
Ye, nxa sesikhangela ke ubona zani baba ngwenya kuphumeni ke emhlanganweni lowo ongathi eleZimbabwe phela lalo liza kuthola?
Lapha ambone singathi iZimbabwe ingawufunda kusuka kumhlangano nalo kodwa esingawukhangela kuphela ukuthi wona umhlangano lo ufanele okwenziwa-ke imiqondo eyenziwa yiZimbabwe kakhulu ekuthuthukiseni abasakhula esingathi ye-empowerment kodwa okunye lokhu akula lutho iZimbabwe engakufunda ngenxa yokuthi vele yona iZimbabwe isiphambi kakhulu kula lokhu ozama ukufundiswa khona ngamazwe awantshonalanga amazwe kaze-Afrika esingathi-ke ukuthi bona kathi sisele ngani sebethatha ithuba lokuzama ukufundisa inkokeli ze-Afrika kodwa kuyibo isitha esikhulu isitha sokuqala.
Kuvala khonapho Sibanda, ubona njalo yini?
Ngibona ngani mina kuzima kakhulu ukuthi kube le mpumela enkulu kakhulu engatholakala lapha. Ngibona ngani mina uPresident Obama ubezama nje ukuthi njengangihlala yenziwa xa uPresident we-America kumbe we-Britain sezasuka emandleni ngoba uPresident Obama sesalwe iminyaka emibili uyazama ukuthi azijengisela njengomuntu okhathazekayo ngelizwekazi le-Afrika.
Olivalelisayo ngontungamile inkomo
lo sithandekile Mhlanga sikhonapha e-Washington.